Bezinga qize qhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga leAfrica Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. U-retired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobuAfrica babo lanqanje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sitsho namhla si thakazelile ilanga lika-Afrika wonke. I-Afrika ilizwe elikhulu njalo lilenhlupho ezitshiyeneyo kusiya ngelizwe ngelizwe, kodwa ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga.
Lithini ngomkhuhlane we-COVID?
Hayi, COVID phela ibulele zentshantshu zamazwe wonke, so sithemba uNkulunkulu kuphela lakho ukuthi kuzaze kuphele, ngoba njengoba kunje siyalandela khonokho okuthiwo ukuthi sikwenze ukuba engcesi ukhuthe umkhuhlane lo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshwana elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwami bona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza. So lokuthi behlale ezindlini, bahlala besenzana ezindlini, akula nto ababeyihlalela ezindlini. So ngokubona kwami bona ngani hayi abantu abalanto zokwenza vele, abalamali so babedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezabakhona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazwe weGuguraundi.
Labafowethu, labanawethu, labazali abaqitshelwa khona lapha eBhalakwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe. Sesivuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile, savuya lapha kwasilotha abantu bonke umuntu wayengwezaphu lowezipra. Labafowethu, labanawethu, labazali
olwela amalungelo oluntu, umnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayiselasisindo ngoba kunengi okudinga ukulungisiswa.
I-Africa Day ayincedi lutho ebantwini nxa kungazange kwahlonitshwa amalungelo abantu, ngokuba i-Africa ekhululekileyo yiyo eyayilwelwa ngabantu. Ayisiyo Africa yokubumbana kuphela, yokuhlangana kwabantu, kodwa i-Africa e-democratic, i-Africa yakhelwe ku-rule of law, i-Africa yakhelwe ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Kodwa kuyo yonke i-African continent sibona ama-elections abanjwa ngendlela engafanelanga, amalungelo abantu kahlonitshwa. Ngakho on this Africa Day oqakathekileyo kuma-citizens e-Africa, kumele bazikommitte to overthrow every dictatorship that is in the continent. That's very important. Kufanele kutholakale i-free Africa in our lifetime.
Amazwe awezwekazi labensundu ele-Afrika ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unit, i-OAU, ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union, i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage Levers for Building in Africa We Want. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku. Abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu, besutha bona labangane babo lezihlobo, abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.